Izakhamizi esiqokelelazo zethu sezidlele evalweni kulandela umbiko okhitshwe kuliviki ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo ngumsekeli kamongameli welizwe Mnumzana Constantino Chiwenga oveze ukuthi umkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron uzokhona kuleli. UZulu esiqoqelayo uveze ukukhathazeka ngalo mbiko esithi lo mkhakha ulakho ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi kulanda ikhefu lekhisimusi lapho abantu abazavakatshelana khona. Unkosikazi Matilda Dubo yisakhamuzi evokola e-Insiza South ududidekile engqondweni ngalo mkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Kesinye ikhefu lona elisiyezalayeza abantu abethu from South Africa and Botswana lapho osuzwakalela khona. Asikunanzeleleni bakithi futhi loba usiya ngaphi ube nemaski yakho. Lokhwana kokuthi sikhawulane ngibone ngani sokwadlula. Ekhaya lapha akusamnandi ngoba nxa ungasabona abantu abagonga ikhefu lona leli kuba buhlungu okunye okumangalisayo.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eGwanda.
Hayi abantu sebekhathazekile kakhulu ye-COVID le esibuya le ngoba nxa i-lockdown siqala sokutho ukuthi vele abantu abaningi sebahlala endlini. Hayi kulokhu sikhathaza okunzima kakhulu ebantwini bahlupheke kakhulu ngayo i-COVID le ebuya le njalo isiphambanisa kakhulu njengento emsebenzini yabantu yonke into engabenziwa ngumuntu ma ngoba sizasiqalela olunye uduwo funa iqhubeke lezikolo ezingavalwa zingasavulwa futhi abantwana bakhuthi ukufunda nyanga khona kuyoyenza yani.
Umnumzana Promise Chabangu usebhuku esitezi eGwanda North uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla ngoba iningi lingasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bafuneka ukuthi ngaye bayafundiswa abalandeleli abantu abalandeli izinqumo zakhona ikakhulu ukufaka amamaski vele kabafaki uyafica ukuthi uyafika endaweni enjengemavinkilini emabhawa fica abantu bengagqokanga izinto zonke zonezi. Ubana lo umkhuhlane uzamemetheka ubulale isitshaba sonke ikakhulu ezikolo ngobana abantwana besikolo yibo abazamemethekisa umkhuhlane lo bazasuka lawo khona babuye bazewuthela emagumeni kithi emakhaya la.
Ukhansila kawa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi bakhathazekile ngalabo abangaphandle kwelizwe abazabuya kukhefu.
Bazabuya bekuthwele bangabe babili bathathu abakuthwele kumbo yedwa njengoba kuthi umkhakha wakhona uvele umemetheka ngokuphangisa sizasethuka sizilokuthi kuzakwenzakalani. Siyakhuthaza kakhulu abangahlatshwanga lakho lokhu ukuthi yona limthetho esayiniwayo siyisebenzise sibili eqiniseni sibili sethukile sesithithibele bese singathi sishaywa ngumoya siza silokhu esaba okunye umali sakathi bese sithaba ukuthi abantu abethu besizazabamukela kathesi nakho-ke.
Abezempilakahle baqhube umkhankaso kuviki edlulileyo edolobheni leGwanda lapha bakhuthaze uZulu ukuthi engekethisi alandele isiqondizo zokuvikela umkhuhlane we-COVID. Nangu unkosikazi siqalisile amasuku.
Ukukhangele umkhuhlane we-COVID-19 sikhumbuzana nje ukuthi ufuna uvikelwa njani lokuthi sikhuthaza abanye ukuthi bayihlaba ivaccinate. Sikhangelele lakhathesi ukuthi uhulumende sevulile wathi 16 to 17 years bahambe futhi labo bayihlaba ukuthi bayabuye bahlatshise.
Bedlula amakhulu amabili 219 asebebanjwe igciwane le-coronavirus esigabeni seMatabeleland South selokhu kuqalela iviki. Ngimele umsakazo kwestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.